Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Siya sangana kweze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesithathu mhlaka 7 kunhlangula 2023. Igama ngontungamili nkomo ezihamba phambili. Uhulumende uthi kusukela namuhla imali yakwamanye amazwe isithengiswa emabhanga wonke elizwe kusetshenziswa intengo yomkambo wemali ozimeleyo. Hachile ebihlelwa yiReserve Bank. Kuqhutshwe inkonzo kukhunjulwa izisebenzi ezedlula amakhulu amane ezadilikelwa ngumgodi eWange Colliery Mine ngomnyaka ka-1972. Kwezemelika owake waba ngusibalukhulu weNew Jersey, umnumzana Chris Christie usungula umkhankaso wokuncintisa kukhetho lukamongameli. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutka uthi kusukela namuhla imali yakwamanye amazwe isithengiswa emabhanga wonke elizweni jikelele kusetshenziswa intengo elawulwa ngumkambo wemali ozimeleyo, hatshi le ebihlelwa libhanga lakhe ebingahambelani lomumo wokudilika komnotho. Imali yakwamanye amazwe ikakhulu eyasemelika ibithengiswa yiReserve Bank ngentengo ebihlela maviki wonke futhi ebiphansi kuleyo mkambo wensitha lapho idola lemelika elilodwa eselithengwa khona ngenkulungwane zamadola aseZimbabwe ezedlula ezine 4,000 kusiya ku-5,500. Ngeviki ephelileyo, emkambo kahulumende, iReserve Bank ibithengisa idola lakwele melika elilodwa ngamadola azinkulungwane ezimbili ezilengxenye 2,500, kodwa izolo bese lithengiswa ngenkulungwane ezedlula ezintathu 3,600. Lokhu kutsho ukuthi phakathi kweviki kuphela idola leZimbabwe lilahlekelwe luhlonzi lwamadola ayinkulungwane i-1,000. Ukugugudeka kwedola leZimbabwe lokhu kuza ngesikhathi sokhetho. Abamabandla aphikisayo abagoqela abe-CCC bathi ukonakala komnotho lokho kuveza sobala ukuthi iZANU-PF isiyehlulekile. Kepha yona iZANU-PF ithi umnotho udonsa kuhle futhi isola osomabhizimusi isithi bakhweza intengo kungelasidingo njalo abanye babo bafuna inqotshwe kukhetho. Sibuze isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube ukuthi ulibona njani inyathelo le-Reserve Bank.
Ukuphuza ukufunda kuyahlupha, inkani iyahlupha. Kudala abaziyo bakhuluma kakhulu ukuthi akusoze kusisendawo ukuthengisa imali yangaphandle ngomkambo lokuthiwa yi-auction. Kumele ithengiswe nje ikhululekile emabhenki. Kwakufanele ngabe kwenziwa kudala khona lokhu namhlanje ekukhulumayo iReserve Bank. Ngakho-ke akusezi ukusebenza ngendlela okade kuzasebenza ngayo. Nxa uqathanisa lokuthi ngabe lesi sinqumo sathathwa emuva ngale okuningi kungakonakali njengalokho sekuyikho khona namhlanje. Ngakho-ke lanxa sithathwa lesi sinqumo, amandla aso lokuhlakanipha kwaso lokunqanda umonakalo sekubuthakathaka ngokuba into eziningi sezichithekile ebezizancedisa ukuthi isinqumo esinjengalesi sisebenze ngendlela efaneleyo.
Ngamanye amazwi Ncube uthi akulabubelo obuzaba khona.
Idola leZimbabwe lizaqhubeka lisiwa ngokuba kalifunakali. Aliwiswa yikuthi kumbe abantu bayalizonda, liwiswa yikuthi abantu kabalithembu ukuthi liyakwazi ukugcina inzuzo okuthiwa i-value. Nxa into ungakwazi ukuthi ingagcina inzuzo uyifihle endlini uyigcine e-bank ikusebenzele kawuyifuni lawe. Ngahola namhlanje amabhondi ami ngithi ngiyadonse kupheleni kwenyanga nxa kade eyi-2,000 kumbe eyi-3,000 kube eyi-100,000 kungenzeka abe selingene ukuthi ngigade kuphela. Ngakho-ke ngiyaphangisa ngiwathengise. Nxa siwathengisa ngobuningi kutsho khona ukuthi aphelelwa ngamandla ngokuba asuka nje seyizibi ezithengiswa ngabantu bengazifuni. Okumele kuqondiswe yilokhu abantu abakusolayo edoleni leZimbabwe. Ikakhulu ukuthi isimo somnotho kasimanga kahle, i-industry ayisebenzi kahle, akula foreign currency elizweni, kanti-ke leze politiki leze zifanele ziqinise kakhulu ezomnotho, abantu abazithemba ukuthi zime ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke hhayi liza kuwa lisiya phambili okwedlula lokho, kuzathatha isikhathi ukuthi lize nqandeke ngendlela efaneleyo.
Ungathi usubonakala yini kuntengo umthelela wokuwa kwedola leZimbabwe ngama-points ayinkulungwane kusukela ngeviki edluleyo kuze kube namuhla?
Izinto lokho ezikhwele njalo kazimangala kancane, lokho eziqhubeka zisiba isimo lesi singa abantu abaningi abangenelisi ukuthi bathenge, ngoba siyazi abantu abaningi abasebenzela izweni, abasebenza bahola imali encane, abaningi bahola amabhondi othi nxa ufika esitolo uthole ukuthi awusathengi lutho. Abanye bahola nje imali enelokuthenga ibhayi yesepa, iflawa, lechukela kuphele khona lapho uze kufanele ukuthi uzuye uhole ekupheleni kwenyanga. Lusizo olunye lwesabekayo phakathi kwelizwe. Ngakho-ke ukulungisa idola, amandla edola ayisikho okuzalungisa, imbilaphi le. Aselapheni isilonda, isilonda ngezomnotho ezingasebenzi kahle, singanqanda zona le dola lizaba lamandla, impilo izaba ngcono ngokulungisa ezomnotho. Ukuxothanisana le dola namandla edola akunqandi lutho, akulungisi lutho.
Umnumzana Fidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi, iNational Consumer Rights Association. Sixoxe njalo losomabhizimusi wakoBulawayo oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Alec Ndlovu.
Kuvele khona okuqondileyo ukuthi ama-market forces kube yiwo kanye alawula i-exchange rate. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi uhulumende kumele ukuthi acaphelisise kakhulu lokho esingathi thina i-supply side yama-earnings e-foreign currency. Uza kwenza njani-ke lokho uhulumende? Uhulumende kusamele ukuthi aqala thatha amanyathelo aqine kakhulu ekuthini akhangele ukuthi i-foreign currency engenayo elizweni kusamele ingene i-foreign currency evela kuma-export earnings ukwenzela ukuthi a-improve i-supply side. Supply side ye-foreign currency inga-stabilizer kumarket, i-forex ibe available lasema-bank, uzathola ukuthi-ke kuzakwenza ukuthi le cost yayo iyehle iye phansi. Le cost yayo nalini imali esiyithenga emkambo omnyama ayisoze zibe khona, ngoba abantu babezabe sebesiyayithola emabhanga-ke ngentengo esesigabeni esiqondileyo.
Uhulumende usola lina osomabhizimusi uthi likhuphula intengo mahlayana nje, yini elibangela ukudilika komnotho?
Ku-business world kankomo intengo zempahla isikhathi esiningi zilawulwa yilokho esithi thina ngama-business operating costs. Ungakhangela kathi esisimo esikiso kwelakithi lapho zathola ukuthi ama-business amaningi athengisa impahla ezivela ngaphandle kwemingcele yethu. Lapho kozathola ukuthi kuvele kuhle kube le ndleko enkulu kakhulu eyokuqaleyo ukuthi yona i-source capital uyizuze ngaphi. Itholakala emkambo omnyama, bese kuzabaka le ndleko ze-transport zisiyathatha-ke lezo mpahla esizithengisayo ngaphandle kwelizwe, bese kuzokuba futhi le ndleko zani eze-customs duty. So ama-prices kakhulu emkhathini onjalo kunzima ukuthi abe stable.
Inyathelo le-Reserve Bank leli ubona liphathisa yini? Siyibona kusiba lokuzinza kwezenotho.
Ngingathi ngamafitshane hhayi, ukuzinza komnotho kusesekhatshana kwelakithi, ngoba lapho uhulumende sesingathi u-address ama-symptoms athi imbangela. Kukhanya kusafiphele sibili okwalesi sikhathi ngaphandle imigomo kahulumende kusafanele ukuthi iqalise sibili ukuthi izuze ama-earnings kumbe izuze i-foreign currency kulane esingathi ngama-traditional sources ayevele enika uhulumende imali, njengoba ngike ngathinta ngaphezulu industrial activity, ama-exports through esiyabe sikwenza sikuthengisela ngaphandle, kanye lokuzuza futhi imali esizabe siyithola ngokuthengiswa kwalezi ezenjiwayo. Alubani kungaqalisa ukuthi kuphatheke kuhle ama-earnings wona lana vela kwezenjiwayo, kubuye ngokufaneleyo kuqonda ku-RBZ ngokuphuphuma la ngokugcwala kwakho. Hayi, ngibone nganxa kungaqalanga kwenziwa lokho, hayi ukuzinza komnotho kusesebucwadlana, kuseseluvile bana, kusesekhatshana lathi.
Umnumzana Alec Ndlovu ngusomabhizimusi njalo uyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Kuqhutshwe inkonzo ewange izolo kukhunjulwa izisebenzi ezingamakhulu amane lamatshumi amabili lasikhombisa 427 ezadilikelwa ngumgodi owahle waba lingcwaba lazo ewange Colliery Mine ngomnyaka ka-1972. Izisebenzi lezi zazisemgodini lo zigebha amalahle. Imizamo yokuzihlenga kumbe ukukhipha izidumbu yehlula. Abangamachumi amathathu lasithupha 36 kwakungabelungu, njalo isinye isihlobo sabo sibikwa sibuyile sivela eScotland ukuzonanza lolu suku lapho obekuthe gwaqa khona iziphathamandla zikahulumende ezamankampani ehlukeneyo agoqela ewange Colliery kanye le minteni yalabo ababhubhayo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umfundisi siyaphambili Moyo owesonto yeLiving Christ Pentecostal Ministries International ongomunye wabatshumayele kulumbuthano.
Bebuthene endaweni lapho okwabhubhela abantu abangu-427 ngomnyaka ka-1972 June. Sikhumbula umonakalo lo wayedlayo, njalo kunama-widows akwana 63 abangabanye abaphela ngomkabo esikhathi senalethu ngo-1972. Sibe lesikhathi esihle kakhulu, abantu besabelela bepholisa, even i-Ministry of Mines was represented yikhona lenkokheli yewange Colliery Company ogoqela u-managing director, ubekhona lama-heads of departments athile abekhona, konke kuhambe kahle, sabelana lezikankulunkulu ebemduduza abantu laphiwa nge-Colliery elishiya layo kafitshane ukuthi kuyini ekwenza layo ama-widows la bekhumbula imisebenzi eyenziwa umkabo sesikhathi sasebenzela likhampani. Kulamanye amakhampani adebithe i-63 kutho ukuthi i-blanket for i-widow elikhona khona lapho. Thina njengezamabandla siqhubeka sibakhuthaza ngokubakhulekela nokubanikeza ithemba ukuthi hhayi ngabangakhathazeki beshiya kumaybe chapter 11 ku-2830 ukuthi wozani kimi lini elikhathelele lisindiweyo ngeliphumuze ngelinikeze lithula. So thina kakhulu njengabezomoya siyabanika nje isilithwalahabo.
Uqhubeke njani umsebenzi njalo libona ingani injongo yenu liyifezile?
Engakutho ngamaphikana ukuthi injongo yakhona ifezakele, ngoba abantu bebekhanya bejabulile kakhulu izini nangesikhathi sebesenza ito right round endaweni yakhona, abanye bebuye bethwele amaflowers ubona bejabulile bafaka phambana. One white man who came all the way from Scotland naye landa khona lokho elanda i-commemoration nale, babona umuntu etravela all the way from Scotland elanda kutho ukuthi kuyinto eqakathekileyo. Ngibona ngani abantu belungu baqakathekisa kakhulu izinto ezifana nalezi, kwesi sikhathi bathiyene lathi abantu abamnyama bamqakathekisa kakhulu ngoba ubuyethwele nama-flowers iqala kade ukuthi uma ethuke nawo khona le-Scotland elokho ekuhamba nawo ewathwele ezinto egeni khonapho bamqakathekisa kakhulu. And ngithe ma ngixoxa naye kuthi yena abangani bakhe yibaba kuchelwa abazali, ayisiwe na direct club abazali kodwa abangani bathi babaphuthelwa ngabazali ngaleso sikhathi yena wayele 5 years. Kona kuqhakazile ukuthi hayi abuye yena azo represent abangani bakhe.
Kuyini elikwaziyo ngalesi sehlakalo lingakhumbuza abalaleli?
Lo ukuthi ngomnyaka ka 1972 mhla ka 6 June ngo 25 past 10 kulezisebenzi ezazingaphansi komgodi ezikwana 427 lapho kwazwakala umdilimo omkhulu kakhulu izisebenzi lezaphuthukelwa ngomgodi zawela umgodi phakathi azanelisanga ukuthi zikhitshwe khona lapho so yikho indawo le kwakhe kwayenziwa khona lapho kwafakwa kwakhiwa nje imiduli kwafakwa namatshe ama-tombstone imiduli ethengisa nje amabizo abantu wonke abafela khona lapho yikho kwayenzakalayo so every year iwange Collier Company Limited iyenza nje umbuthano mhlaka-16 every year bekhumbula labo abasishiyayo besemsebenzini ngaleso sikhathi.
Umfundisi siyaphambili Moyo ngowesonto ye-Living Christ Pentecostal Ministries International ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi sokutholakale umuntu wakuqala edolobheni lakoBulawayo ophethwe ngumkhuhlane wesikhudo owe-cholera. Umuntu lo ubikwa engumfundi esikolo seMzilikazi High. Iphephandaba leli lithi njalo elizweni lonke jikelele bedlula inkulungwane ezimbili 2000 abantu asebebanjwe lomkhuhlane futhi usubulele abantu abalithumi lanhlanu 15. Iphephandaba le-Herald lona lithi iZimbabwe Electoral Commission isinxuse abantu abafuna ukuhlola ukhetho luza kwenziwa mhlaka 23 ngoNcwabakazi ukuthi babhalise amabizo abo. Uhlelo lokubhalisa lolu lugqitshwa mhlaka 18 ngenyanga ezayo. Abazahlola ukhetho beyizizalwane zeZimbabwe ama-local observers kuzamele bahlawule ichumi lamadola aseMelika, i-$10. Abavela emazweni aseAfrika bona bazahlawula ikhulu lamadola $100, kuthi abavela phetsheya bahlawule amakhulu amane amadola $400. Zogu iskati sembiko ye no.
Studio 7, salibonani basakazi bethu abahle kunye nabalaleli. Ngithemba liphilile, themba liphilile. Hey, hayi lami ngimvele ngihlale phezulu kodaba, ngisagcizelela kule nkulumo kaba lo wakogodla. Hey, hawo babuya khuluma, hey alikhuluma iqiniso. Uyalikhuluma iqiniso impela, hey ngithulela isigcoko. Ngithulela isigcoko. Hayi lizwe lakithi selifile abantu benkosi yo selifile ukube kuyavuma singamaZimbabweni sike sizamene ukuthi sikhiphe lokho ayayaya sivotele enye iphathi ngathi sasengcono hayi ngoba ayayi kunzima abantu bakithi kunzima impela uqinisile umethu umuntu okhuluma ngezano PF unesibindi emina nami ngiyahluleka ukhuluma ngento ezano PF hayi ngiyahluleka impela ngoba iyayi zani siyethe kakhulu siyude isithe kakhulu kumanje sigcwele emazweni okuphephela sizama ukudinga ukuphila hayi kunzima abantu bakithi kunzima. Bese ngicizelela futhi kulo okhuluma ngokuthi amavethu ezomuntu edate nayithe salwela inkululeko. Yebo, walwela inkululeko ungathunywanga ngumuntu uma usukuhlukumeza abantu. Uma ngabe kuyakuhlula eyimele eceleni ngale, ungena abanye bazama ukulungisa ilizwe kwaba ngoba kunzima. Kubi kakhulu abantu bakithi. Lami ngalawa amagama ngiyabonga.
Linjani ku-Studio 7? Linjani? Ya, uNdlovu lapha eFenegral. Ya, sembuyile madoda. Ayifoni ayingasasebenzi. Sembuyile impela, sembuyile. Linjani kodwa ngapho? Sifuna ukuzwa ngendaba zasekhaya lapho ukuthi sikhiphane lapha size ukuthi kwenzakalani ekhaya lapha. Ya, bengicela i-news nje linikele. Thumelela i-news nje lapha. Chris Gande lapho lingithumelela i-news lapha. Ngiyabonga madoda amahle. Ngiyabonga kakhulu.
Kobi, welikhashana. Ah, ngaphansi kwelanga kuyachisa, kuyavutha. Hayi, uSathane wenza intando yakhe shuwa. Okukhona umkhuleko umthandazo kuphela. Yikho ukuthi impilo ingaba ngcono.
Hey, salibonani Studio 7, salibonani Studio 7, linjani basakazi bethu, hayi nasiyaphila kakhulu lapha manje. Eh, into kwabatsha laba abalandeli zano abaphume kuzano mana abantu mani. Izano hayi mana kulona iqembu lilungile abantu abatsha. Kodwa uma ulandeli zano umuntu omusha ufana lesigebengu. That is ukuthatha ngathi umuntu ongaphelelanga ngathi umuntu oyingozi kakhulu emphakathini. Ngoba izano soqembu lilungile leli. Phumani kuzano abantu bakithi, phumani abantu bethu kuzano mani. Landi iqembu elisha leli Triple C, ngeke ngasikhulula ekuphileni kwethu ngoba sithwele nzima emhlabeni lawo, sithwele nzima shemu kakhulu. Uma kungathi izano wini la siyabe siyahlupheka size sikubone.
Studio 7, Studio 7 ninjani? Izindawo zonke, hayi siyaphila, hayi. Siyezwa ngeSafa ezisezindlini, ziright services ezindlini. Ngoba ugovernment uyatshontsha ulisela. Ugovernment uyisela. Njengoba into ezikhuphukile kangaka abantu bengakwazi ukuthenga. Ugovernment ebesekhala ngabantu. Ahambile amagolide, akunamuntu oboshiwe. Laba abangenamacala warivume basejele kusabhekwa kuthiwa kusabhekwa kodwa ibheli useyitholile. Kubhekwani uma ibheli eseyitholile? Nayi umuntu ibheli esekayitholile uyaphuma. So nibone ukuthi into eyenzakalayo kayikho, kuzofana nama-election. Kukhala kungasukudala ngendaba yama-election nizozwa. Ngoba umthetho lona okhona hayi uzima nebandla lezana uPF uyabona.
KuStudio 7 ngibingelela kuStudio esihle esikwazi ukupublisha ama-problems as it is, ama-problem ethu. Kubonakale i-treatment esiyenziwa izano into our territories thina esingasingabezana. Ngikhuluma nje njengakathesi ngabanjwa inkunzi abafana. 1 umntaka kansila, 2 umntaka headman, and that thing now just because mina ngisungowezano, ukansila ngowezano, and the headman is also under zano, mina ikesi yami kayihambi. Even bona besiya emaphoyiseni makutholanise ukuthi mina ngisungowezano, ikesi yami iyanyathelwa, iyachithwa.
Studio 7, Studio 7, linjani bantu, siyabonga inews zenu elisilethela zona eziliqiniso. Eyi, ngizama ukuthi ngivule abantu bakithi bomthwakazi amehlo. Iningi labo abantu bakithi abakathungululi, ngiyaxolisa ukukhuluma igama elinjalo. Liyabona into le ezakala kubomeya bethu lapha omguni lo vayisi ukuthi kutshona. Lizibuze liphinde ukuthi kwenzakalani. Bafuna ukuzofaka bani? Ngasibatshela thina njengemerapi ukuthi bafuna ukuzokholonize iBulawayo yonke befake abantu bempumalanga. Alikukholwa, angikwazi ukuthi lizakukholwa sokunjani. Beqeda lapho sebezofaka ulimi lwabo ezikolo ukuthi babulale isiNdebele sethu. Asazi mali lokho elisala ukuthi okukhulunywa imthwakazi liqiniso, liza kubona seliforswa khonapho ukuthi litawule. Ngalitshela. Lezi ndlu aliphindi lithola abantu abenu bona abangalazi ndlu abasegoli abangaphingaphi abaphindi bathola ama-stins. Babe sebephana bona bodwa njengoba libabona ukuthi bagange njani. Ngisazokubona.
Sanibonani Studio 7, njani? Sanibulisa nje nonke bafowethu. Hayi, siyezwa mpela bayakhuluma laba bathu kuthiwa bani Obed Mpofu bakhona lapho. Hayi, bayakhuluma uyabezwa ukuthi batanasa mpela bazithembile ukuthi hayi ngoba nakho sebesebenzisa ama-CO usebenzani. Akunandaba bekeleni bebuse, siyazi basazobusa vele yona le next 5 years ngoba vele siyazi ukuthi abantu ange bevote kahle bazoyithuselwa ngoba phela vele mani ongasabethuselanga ZANU-PF into engekho, ibandla elizondwa ngabantu, abantu nje bayesaba. Yikho bona babona ngathi banabantu, abanabantu, abantu bayesaba, bayathuselwa. Basitshela thina bazali akunakuthi balithanda, akunamuntu othanda ZANU-PF.
Lawo bekungamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp. Lawo mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. kwezemelika wonke wabangusibalukhulu wesigaba seNew Jersey umnumzana Chris Christie ungene ngokusemthethweni kumncintiswano wokudinga ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Abanye asebengene kumncintiswano lo babalisa owake wabangumongameli umnumzana Donald Trump, owayengumsekeli wakhe umnumzana Mike Pence yena ungene kuthange. Kulo siba lukhulu njalo weFlorida umnumzana Ron DeSantis, umnumzana Tim Scott ongusenator, kanye lonkosikazi Nikki Haley owayeyisikhonzi semelika ku-United Nations phansi kukarhulumente kamnumzana Trump. Ozakhethwa phakathi kwabantu laba nguye ozamela ibandla lama-Republicans abe sengqikilana lomongameli Joe Biden owebandla elibusayo elama-Democrats kukhetho lungamongameli oluza kwenziwa ngolwezi kumnyaka ozayo. Esungula umkhankaso wakhe izolo, uChristie uchothoze uTrump esithi ama-Republicans kamelanga amkhethe ukuba abuyele esikhundleni sikamongameli ngoba engumuntu olimina-mina njalo olamaphutha amaningi. Uphenyo luveza ukuba uTrump nguye okhokhelayo kumncintiswano wama-Republicans. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe ohlala eMelika olilunga le-Triple C umnumzana Tim Moringayi.
Ukungena kukamnumzana Christie, who was a governor in New Jersey, siyakwazi ukuthi i-New Jersey is a democratic state, but sabona ukuthi uChristie wa ngoba as a Republican beating a Democrat to be governor. So khonoko kumele kunanzelelwe ngoba it means ukuthi abantu abangasekele i-Democratic Party or i-Republican Party abathiwa ngama-independents lapha yibo ngathiwa bamngenisa esikhundleni sokugovernor. Wahlala waba successful, kwaba lokuyiskandalanyana okwe-Bridgegate lokhuyana le New York, but angibonanga kungathiwa kuyamdisturba ngendaba yakhe le yokusika the Republican nomination. I-process le e-democracy siyibona ihamba kuhle lapha nge-Republican Party. Kuqala sasibona uNomzana Trump engathiwa vele enganyikinyeki ukuba nguye ozathatha i-representation ye-Republican okwesibili. But kathesi sesibona ukuthi ule ndaba esemakhothi lezi ezika-2020 eGeorgia, le special counsel ka-January 6 lapha, lokunye sikubona ngama-documents ayewathethe, ama-classified documents. So indaba zona lezi ngangithiwa zizambophisa ngoba wabanjwa uNomzana Trump ekhuluma ngezinto zona lezi zokuthi bamdingela amavoti eGeorgia and then wafihla amanye ama-documents ayemele achiye for the National Archives. So khonokho ngangithiwa kuzambhidliza mbijana, but okwakathesi asekwazi ngoba sibona indaba eziningi kade zichajwe uTrump vele uphunyukile and he is still in the race.
Umbona ephumelela yini uChris Christie sesikhangela ukuthi uncintisana labantu abafana laboTrump laboMike Pence labanye?
Ukukhontesta lamanye ama-contestants oNikki Haley owayengu-human ambassador loSenator Tim Scott labo Mike Pence labanye angiboni mina kungathiwa kule problem ngoba sikwazi ukuthi kathesi i-front runner or ihatshi eliphambili nguTrump. So abanye bonke laba they're trying to find their way ukuthi bamkhiphe khonapho esikhundleni sangikhona ukuthi angene. So mbona mina uGovernor Christie ebuya publicly loudly, siyakwazi ukuthi vele he cannot keep his mouth shut, besola uTrump. So khonapho ama-Republicans sebangana bodwa, sizabona ukuthi i-support ye-Trump will it still maintain. But okwakathesi mbona ngangithiwa abantu bonke abasengene kuhlelo leli they have a tough tall task versus uTrump olokhu ethandwa ngabantu abaningi, especially rural America abelungu that love him so much. So sizabona ukuthi uzahamba njani ngoba i-politics akuyaziwa ukuthi kusasa kulani. But Christy layo ile chance yokuba inominee ma ingakwanisa ukukhipha umnumzana Trump from the front line, kuyabe sekudabukile iresi sivulekile kumuntu wonke.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe njalo ulilunga le-Triple C elihlala e-Ohio khonapha eMelika. Kwanele mthwakazi omuhle, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo ngisithi litshone kuhle yimi uNtunga Milinkomo. Kololukwana kwamatukanduna.